So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 21 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibanda le apha siyalasa kade ama banda ama structures akhona. Kanti mina ngi declare only 2 weeks ago ukuthi sengicabanga ukuthi ngiza contest ama elections. So khathethi nje kuluma so sibizi ngokwakha ama structures apha sesiqalisile ukuwakha.
Hoye ngumphathi ntambo wezamafekithali umnumzana Nkosana Moyo uthi umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuba ngumongameli welizwe usulibandla eligcweleyo.
Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi kona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthi nanti ilizwe liyatsha. Thina besikhangela ukuthi nxa esiyakhuluma labantu bakhe kwabantu abatshele ukuthi ilizwe sizalilungisa njalo elitshayo. Nampa abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe.
Umongameli Mgabe ukhuthaza abasakhulayo bezanu-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu lama-Warriors lidlala umdlalo walo ngesonto leqembu le-Namibia kulokukhathazeka ngesimo sabadlali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oye ngumphathi ntambo wezamafekithali umnumzana Nkosana Moyo uthi umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuba ngumongameli usulibandla eligcweleyo. Umoyo uthi kodwa ibandla lakhe kalisoze liphe abasekeli balo isikipa lenye impahla elophawu lwebandla njengalokho okwenziwa ngamanye amabandla. Kungxoxo ayenze lo Chris Gande we Studio 7, umoyo utheka soze abambane lamanye amabandla ngoba bengekho abangathakazelelwa nguZulu.
Into yabantu beZimbabwe ayisikho ukuthi ungathi umunye uhlala edorobheni nomunye uhlala emaphandleni. Ngayi ngakhulu akula muntu weZimbabwe uhlala edorobheni ongela ekhaya emaphandleni. Kutho ukuthi khona abantu baseZimbabwe bangazimisela bona ukuthi umkhetho lo ngowabo abangaphandle kwelizwe kumbe kuse-South Africa kumbe kuse-England kumbe kuse-America nabasezweni eZimbabwe emadorobheni bazakwanisa ukuthi bakhulume nemuli zabo ezisemaphandleni ukuthi babatshele ukuthi ngomcabango wona babona ubefanele ukuthi benze njani. So akula problem, akula nkinga lapho yokuthi kungathi singathi thina umuntu ohlala e-New York ngala emzini emakhaya angakwanisa ukuthi adobe ifoni yakhe afonele akhulume labantu ngekhaya abatshele ukuthi yena ngokubona kwakhe bamele bavote njani. Yikho thina sithi akula nto ehluphayo lapho ngoba lina khonapho lise-New York kumbe e-Washington. New York ukhuluma lami ungaphi? E-New York hanti
hayi e-Washington DC.
E-Washington DC abantu bangini emzini wangini ekhaya uyakwanisa ukukhuluma labo wena use-New York. Kusho ukuthi lo muntu obulawayo noMeharare uyafanisa ukuthi ngefoni akhulume labo abatshele ukuthi umcabango wakhe yena umi ngaphi ngokuthi kuvotwe njani.
Manje lona ibandla le-apha limi njani ama-structures alo kunye lenye inkokheli ebalisa umsekeli wakho?
Inasinga ibandla le-apha siyalakha kade amabanda ama-structures akhona. Kanti mina ngi declare only 2 weeks ago ukuthi sengicabanga ukuthi ngiza contest ama-elections. So khathethi nje sikhuluma so sibizi ngokwakha ama-structures apha sesiqalisile ukuwakha ezweni lonke.
Akula magama asekhona yini ayinkokheli ukuthi uZulu abekwazi ukuthi hhayi abazasimela ngobani?
Sivumelane thina ukuthi sizakhuluma nxa sesakhama structures ezweni lonke. Asifuni ukuthi siqalise ukukhuluma kwezinye indawo singakabi lawo. Sifuna ukuthi silitshele, sibaveze nxa sesilawo wonke sesiqedile, at least at the provincial, at the provincial level, ama heads of provinces. Sifuna ukuthi siqede bonke babe ngu-10, sesizalitshela ukuthi yibo laba abantu bethu abama-structures apha lapho.
Umnumzana Nkosana Moyo ngomkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Sizaqhubeka ngalingxoxo kusasa lapho uMoyo akhuluma khona kabanzi ngendlela azancintisa ngayo. Umongameli Robert Mugabe ukhuthaze abasekeli bezanu-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe namuhla. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eLupane, uMgabe uthe izanu-PF libandla lokuthula, ngakho uthe kafuni kuzwa ngodlakela. Ukhuthaze abasakhulayo baleli bandla ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo. Amazwi kaMgabe ngodlakela alandela ukutshiswa kwebhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mudzuri ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eHarare. Sibuze uMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe ukuthi uthini ngamazwi kaMgabe.
Wathi ZANU-PF ayiladlakela, udlakela silwazi kuZANU-PF. Okwayenzakala kuground kuyini? Okwayenzakala kumrambatsuna kuyini? Okwayenzakala kubula abantu be-MDC nge-runoff ngo-2008 kuyini? Okutrena ama-green bomber abantwana besiyatshaya abazali emakhaya kuthiwa khonokho kuthiwa kuyini? Ukuthi wethusele osobhuku ukuthi basebenze ngaphansi kwezanu bona bengabantu bomdabuko kuyini? Ukwethusela izinduna uzithenge ngokuthi uzazithengela izimota khona bona. Konke khonokho ludlakela, yinto okuthiwa ludlakela khonokho. Lokhu akukhulumayo kuyakhanya umuntu sezigugu. Ukukhuluma amaphupho kuphela. IZANU siyayazi vele ukuthi ivele yangena embusweni ngodlakela. Khathesi ibusa abantu ngodlakela. Abantu bayesaba nje bayesabela udlakela. Pho lolo dlakela thina kalufuni luphi. Ubona abantu bayagula, abantu abaguli baphelele.
Ukhuthaze abasakhulayo bezanu-PF ukuthi batshaye abanye babo abangatholakala begqugquzela udlakela. Ingamazwi alokuhlakanipha phakathi yini la?
Akula mazala alokuhlakanipha phakathi. Uzatshaye nalowo mthumileyo uyamtshaya njani. Bona wakwalibona isela lihamba lisiyabophela isela. Akula nto enjalo. Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi kona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthini. Nanti ilizwe liyatsha. Thina besikhangela ukuthi nxa khuluma labantu bakhe kwabane batshela ukuthi ilizwe sizalilungisa njalo elitshayo. Nampa abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree, abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe, abanye besithengisa ama-juice card khonapha. Kuyini akwenzayo? Kula nto ayenzayo into esikhangelela ukuthi ngayinto asikhuluma ngazo zona lezo, hhayi kunalokho akukhulumayo lokho okungalancedo ongalancedo.
Uthi njalo izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe kumele ziphenduke elizweni zizevula amabhizimusi. Yebo, umumo okhona uyakukhuthaza na lokho ikakhulu kwezenoto?
Asibuzi khonoko mntu ngasibuzi ukuthi bazi baye khona le mazweni besiyasebenza khona bahamba njani. Anti bahamba bebalekela yena. Ukubuta umntu angathuthwa lapha ekhaya ebaleka besusitona buya ke sokurayithi ungazange utshengise ukuthi umntu ayebalekela isirayithi. Kulo muntu olengqondo ongakwenza khonoko.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Sixoxe laye eseLupane. Kunjalo nje umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla uhlanganele iziphathamandla zebandla lakhe koBulawayo lapho asole khona udlakela athi lumemethekiswa yiZANU-PF. Wengeze wathi ibandla lakhe lisebenza nzima emizameni yokubumba umanyano wamabandla aphikisayo azangena kukhetho oluzayo ebambene. Uthembise abasakhulayo njalo ukuthi bazaphiwa amathuba eneleyo awukuthi labo bancintise ezikhundleni eziphezulu kulolu khetho. ngakolunye uhlangothi owesifazana osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosozana Vimbayihle Mushwaburi wazise namuhla ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli weBulawayo South edalele parliamente ngomnyaka ozayo elilunga elizimeleyo. Omela lesi sigaba okwamanje ngumnumzana Eddie Cross owebandla le-MDCT. Abezombusazwe sebeqinisa imikhankaso yabo yokudinga usekelo ikakhulu esigabeni seMandebeleni phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Isikhathi sokhetho kweZimbabwe sivame ukuba isikhathi sezithembiso lokwethuzelana, njalo inkokheli zamabandla atshiyeneyo seziqalile ukudinga usekelo lwabantu. Umongameli welizwe lebandla elibusayo leZANU-PF Robert Mugabe ngomunye oseqalile ukubhoda amagumbi amane elizwe, njalo namhla ubeselupane, njalo lekule mibiko ethi umongameli webandla elikhulu eliphikisayo ele-MDCT laye usendleleni uyeza kule Mandebeleni ukuzodinga usekelo. Kambe kungani lezi nkokheli zibangisana ukuza kulomhlubulo welizwe, njalo bona abahlali balindawo nzuzobani abayitholayo ngokuvakatshelwa lokhu? Usibonakaliso Ndlovu uthi yena akakubona okubi ngokubuya kwenkokheli lezi kuzokhankasa kwele Mandebeleni kuzodinga usekelo.
Nxa vele kuzaba khona ukhetho ama-elections, abantu kumele bekhankase. Wena sokukuwe ukuthi ulalela ziphi izithembiso lokuthi ubhiliva uphi umuntu ozahamba uyevotela yena.
Ubekezela Sibanda ngumama oleminyaka yokuzalwa ngamashumi amane uthi yena uke wavota kanye kuphela ngesikhathi esekhaya kibo ePlumtree, njalo uyajabula ukuba ukhetho lomnyaka ozayo luzamthola ehlala edolobheni lakoBulawayo lapho azabe ekhuselekile ngoba ekhaya isikhathi esokhetho singekho mnandi. Imikhankaso yabezombusazwe kwele Zimbabwe nxa kuza kuba lokhetho ivame ukuhambisana lodlakela, njalo uMasibanda uthi okuza engqondweni yakhe indlela ababethwele nzima ngayo ngesikhathi sokhetho esahlala emaphandleni.
Ababehamba besibuza ukuthi bona sivotela yiphi lokuze iphathi. So wena wawusithi nomsesaba uphonga ukuthi ngivotele iZANU-PF ngoba usesaba ukuthi uyakwanisa ukutshisela umuzi.
Untombazana osakhulayo usakhile moyo uthi yena vele akazingeni ezombusazwe, vele ubengakwazi njalo lokuthi umongameli uMugabe uselupane namhla.
Kahle kahle igame kuyafana ukusapota amaphathi zonke aweZimbabwe ngoba akutshintshi lutho, nyabembona kuloko kufana.
Ubaba uEdson Ndimande uthi yena vele ukhathele ngezombusazwe, njalo akalalo ithemba kunkokheli yabantu abansundu ngoba besehluleka ukubusa.
Njalo thina sibusiwe ngumkhiwa abakwazi ukubusa, asizange simbone uSmith ephapha lesiyali. Bona bahamba ngama-delegates.
Umongameli uMugabe kanye loTsvangirai yibo ababalabalandeli abaningi kwezombusazwe, kodwa bakhona abagoqela abake baba yingxenye kahulumende ababalisa umnumzana uNkosana Moyo kanye lomama uJoyce Mujuru, labo abakhankasela ukukhokhela ilizwe leZimbabwe, njalo labo asebeke bafika kwele Mandebeleni bezodinga usekelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla atshiyeneyo elungiselela ukhetho luka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ngokuthula phambi kwesigodlo sikamongameli wele Indonesia eJakarta sokufikise iminyaka elithumi kusenziwa ngolwesine maviki wonke. Abatshengiselayo bathi bazaqhubeka betshengisela uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. kube lengozi yokuzamazama komhlaba esihlengeni sele Greece esekhos lamhlanje madabuka kusa ebulale izethekeli ezimbili njalo kulimale abantu abedlula ikhulu. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi abafileyo isizalwane sakwele Turkey lesakwele Sweden kodwa kazivezanga amagama abo. Ibandla le Progressive Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngunkosikazi Barbara Nyagomo lisungule umkhankaso walo wezokhetho eJohannesburg kule South Africa ngempela viki likhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ukuthi zibuyele ekhaya ziyebhalisa ukuze zivote kukhetho oluzayo. Kubika uBenedictine Hlapho.
Iziphathamandla zebandla le-PTZ zitshela abangene umhlangano lo wezokhetho elokishini le-Stilldale eJohannesburg ukuthi ukhetho oluzayo luqakatheke kakhulu ngoba impumelo yalo iza kutsho ukuthi iZimbabwe yatshabalala kokuphela kumbe sekuthathwa amanyathelo okuyivuselela. Unobhala jikelelo waleli bandla oze kulo mhlangano evele eZimbabwe, uMnumzana Mthokozi Sincube, uthe inhlupheko eziselizweni sezisabeko kokuthi abasemazweni xa bengasaziphanga umthwalo wokuyavota ilizwe lizatshabalala.
Kusaswelakala ukuthi even abantu loba bephumile bexothwa yi-situation babuye elizweni labo bazorejista ukuvota, ngoba sikwazi ukuthi iZANU-PF iyalila i-diasporian evote. Kuhlukumeza kwesinye isikhathi kasonto engayenza ukuthi sesabele khatshana.
Ubona ukusebenza kwengatsha zonke zaleli bandla, uMnumzana Andrew Nyati ubeka ucaca kwabebe kulo mhlangano ukuthi njenge-PTZ bakhola ukuthi isimo esibi eZimbabwe ngeke siguqulwe inkulumo loba izifiso, kodwa sidinga ukukhitshwa kwahulumende okhona kusetshenziswa ukhetho.
Sifuna ukuthi sitshintshe indlela yokubusa kulelani lizwe, sifake umbuso ozahlonipha abantu, uhlonipha abantu amalungelo abo, lelungelo lokuthi abantu basebenze baziphilise bona ngokwabo, kungabi nalokhu ukuthi amandla abantu ayajontshwa. Sikhuphe iZANU-PF embusweni, sifake amandla abantu.
Okhokhele umama kuleli bandla kwele South Africa, unkosazana Angela Phiri, uthe ukwenza babe lethemba lokuthi ibandla labo lizaphumelela ekhethweni oluzayo yikuthi lithethe abesifazane labafaka phambili.
Now we are saying that as women, this is the time to rise. Let us all go back home, see register, see vote. See votela uhulumende also later a change that we need.
Umsekeli kaMgcinisihlalo waleli bandla eJohannesburg, unkosazana Sikhanyisiwe Mlotsho, uthi kusobala ukuthi inkokheli zesilisa sezehlulekile kuyikhokhela iZimbabwe.
Bahlala bethi wonkhona ubona wonke ubaba osasesifulu kunomama ngemva kwakhe. Manje asafuna ukuba ngemva kwabobaba, sesifuna ukuthi kube yithi esihamba phambili. Ma ingaphathwa ngumama ngempela ebe sezandleni esifudumeleyo, because umama nguye yenza ikhaya lifudumane.
UMnumzana Mpiyoze Nare onguye obeqoqa umhlangano uthi leli bandla selengatsha ezijeneyo emalokishini amaningi kwele South Africa, kanti ke lo umkhankaso abazawuqhuba endaweni ezijeneyo ngenhloso yokuthi luthi luphela ukhetho luka-2018 kube yi-PTZ ethatha intambo zombuso. Uthi uthokoze kakhulu ngenani labantu abafika 200 abangenele umhlangano.
The fact ukuthi ukhona ukuthola more than abantu ababili for umhlangano wanamuhla ukuthi ukuthi abantu utshintsho balulindini. So we're saying thina as the PTZ, we are ordinary people doing extraordinary work.
Kusenjalo umkhokheli webandla le-PTZ, unkosikazi Barbara Nyagomo, obekukhangelelwe ukuthi abekhona kulo mhlangano, akasabuyanga ngemva kokudlulisela phambili uhambo lwakhe lokuza e-South Africa. Ngimele Studio 7, Johannesburg, e-South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa uGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook. uGibbs uxoxelo nkosikazi Precious in Love ongunobhala webandla leMDCT eMatabeleland South, yena othi uZulu kumele abhalise ngobunengi ukuze avote kukhetho oluzayo. asizweni exoxa ndawonye lo mlaleli weStudio 7 umnumzana Desire Hadebe.
Singavota ngobuningi zanu-PF izagcina ilenhloni zokuriga ama-elections futhi bazaba lenhloni zokuhlukumeza ilizwe lonke elingakanxa abantu bebuye bazovota babuye ngobuningi babo bezomisana lodlame lwezanu-PF sibaningi ngoba nxa sibalutshana singama-individuals abantu abaningi ngathe sibaphumile basemazweni beqoshwe yizanu-PF but bengabuya sibeni baningi sibumbane siyenze lokhu ngesikhiwa bathi yi-solidarity kanyethi ngathi sithi abantu ba-in solidarity sithi ukuthi bamele into eyi-one bonke now an injured to one is an injured to all so kungaba lo muntu osehlukunyeziwe esigabeni sonke isigaba sonke sime against udlame lololo umuntu oyenza udlame nalowo simelane layo simthathe thina singabantu sibaningi simuse e-police station nango umuntu otshaya umuntu sibone ukuthi amapholisa azayihluleka ukusebenza umthetho wawo yini.
Sizwe-ke uDesire Hadebe ukhona ngale laye eJohannesburg. Baba Hadebe, kunjani?
Siphilile, njani ngapho?
Hayi, siphilile kakhulu. Khona kugijimisana, uyakuzwa lawe sokungani kuyamemetheka, akuphosela kho baba?
Siyakuzwa mpela ukuthi kuyamemetheka, kodwa-ke mina ngithi ngiphosela mpela i-MDCT kakhulu njengoba umama ekhona lapho inhlelelo futhi khona babe le-strategy nabo angazi kodwa esi-democratic bephikisane lalo udlame angazi bengaya ezinkantolo bengaya kuphi ezinhlanganeni ezithize baphikisane lalo udlakela ngoba yinto embi kakhulu ngoba udlakela mali lokhu lusenza kanje bazathi noma sebebusa labo kuba yehlule ngoba udlakela luhlukanisa abantu phakathi so kumele babe ne-strategy and banesupport abantu be-MDCT siyabasupporta mpela we are behind them bakwazi labo khona lokho so yibo kufanele babuye le-strategy sokuthi udlakela balu-opoza njani and udlakela yi-strategy sebandla elikuphower asebenzisa lona ukuthi behlale embusweni.
Lapho lizwe umnumzana Desire Hadebe umlaleli weStudio 7 exoxa ndawonye lonkosazana Precious Ndlovu unobhala webandla le-MDCT eMathebeleland South. Bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo alethulela lona enkundleni yeFacebook. Lalelani udaba lolu ngokugcweleyo nxa lifuna ebulenjini kukhasile VOA Ndebele kuFacebook kuphela. Singeneke kwezemidlalo lamhlanje, abaqeqeshi beqembo leZimbabwe Warriors bakhanya bekhathazekile kakhulu ngesimo sabadlali phambilini komdlalo wabo leqembu leNamibia ngesonto kumncintiswano weAfrica Nations Championships.
Ukaputeni weqembu uOcean Mushure ukhanya engasoze edlale ngoba ilimele. Kuthi utalent jawapiwa ukhanya laye engasoze enelise ukudlala emdlalweni lo njengoba esekusukumile elubhekise kweleSouth Africa ukuyaqala ukudlalela iqembu lakhe elitsha leBaroka elikusigabasa phezulu kulelo zwe eseSouth African ABSA Premiership. Omunye njalo umdlali uGerald Dakwara laye lokhu engakasili emkhuhlaneni omehlele emdlalweni wehlandla lakuqala phakathi kwamaqembu omabili odlalele eVindo kulapho ama-Warriors edliwe 1-0. Kodwa ke loba kunjalo umqondisi wama-Warriors uWellington Mpandari uqinisa abalandeli baleli qembu ngokuthi ulethemba lokuthi abazathatha izikhundla zalabo abangekhoyo u-Honest Moyo owe-Highlanders, uDenver Mukamba owe-Dynamos, uDivon Chafa owe-Capes United loLeroy Mavunga oyada bazadlala kakuhle. Ama-Warriors avele elabagadli abathembakeleyo abanjengo-Abbas Amidu owe-Capes United, u-Emmanuel Mandiranga owe-Dynamos lowe-Highlanders uPrince Dube lapho bedlalela ukunqoba emdlalweni wangesonto. Leli qembu kumele linqobe ngemihlemelo emibili nxa lifuna ukuvimba eleNamibia kuqhubekela phambili lilokhu likulumncintiswano ukuze lidlalele leleSotho leleComoros loba nje eleComoros linqobe eleleSotho 2-0 ngempela viki edluleyo. Ngasikhathi sinye iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni owe rugby elamaSebos lilubhekise enkundleni yeHersfield Grounds ngomgqibelo ukuyadlala lele Kenya ngemva kokunqotshwa yiNamibia 31-26 ngempelasonto edluleyo emncintisweni weAfrica Gold Cup Group 1A. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Uwoza Friday lamhlanje sihamba lensizwa uDumiso Moyo oyaziwa ngegama lokucula elithi Endinduna, yena ochaya umculo weAfrobeat. Kodwa abalandeli bakhe sebawupha igama elithi Zim Splash ngoba ufana lomculo weqembu elithandwa ngabanengi ele Splash elakwele South Africa. Kuvika uJoseph Njanji.
Uliwe Endinduna uqale ukucula esangumfanyana enkonzweni yeBrotherhood ngesikhathi esahlala esigabeni seKanyandavu eLupane. Kodwa ubhala ingoma uqale ngesikhathi esefunda esikolo seJimila Secondary School esitholakala eCholocho.
Akhopho zingoma yaba lodumo esikolweni sibili, yathandwa abantu bonke kuma-sports. Abanye ama-teacher ngabona bekhala izinyembezi, hhayi ayisithi umaichanyoka uyachelesa.
Ngomnyaka ka-1999 uNd Dube uqale ukuzifundisa ukutshaya iziginci njalo waqala ukuhlabela evulela abaculi abaludumo abafana lo-Oliver Mtukudzi kanye lomuyi uJabu Khanyile. Kuthe isimo somnotho siqala ukubheda, lo mculi ulubhekise elizweni leBotswana waze waphenduka kwele Zimbabwe ngo-2010 lapho afike wacindezela khona idlaladi lakhe lakuqala elithiwa Happy. Kulandele ngedlaladi elithiwa Sihawukele, walandela elithiwa Malindi, ikanti elitsha liphethe kulezi nsuku ngelithi Waduduzile. Umculo wakhe uthakazelelwa kakhulu elizweni leBotswana njalo uhlezi evakatshele khonale ukuyabaculela, ikanti uyake yasebenze njalo labaculi abaludumo abakwele South Africa.
Kuthabile Mazobana ade kuDenshan sebuyile sejoyine kimi kuze kauzangwane waye uDenshan laye sejoyine besekimi futhi kuze ngase-South Africa ngasebenza lo Pamela Ngutsha.
UNd Nduna ngomunye wabaculi abatholakala edolobheni lakoBulawayo abathengisela imisebenzi yabo enqoleni lezi ezaziwa kakhulu ngegama elithi Scania bebhoda lezitalada. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Batho kungapheliyo kuyahlola, kanti kuyabe kuvele kuhlola ukuphela. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe okhuthaza abasekeli bezanu-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.